Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 19 kuNcwabakazi 2020 ngentungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
yikho abantu abathelana khona umkhuhlane khonapho kumabhawuzi abedinga amanzi kumamaketi bedinga ukudla.
Inani lasebebulewe yicoronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya ku-141 kulandela ukubhubha kwabantu abayisithupha.
Okuthiwa yizimsathi yikuthi abantu kabasadli, abasakwathi, kabasaphili, kakusela mpilo.
Imali edingwa yimuli elabantu abahlanu ukuze ihlawulele indleko zayo zonke ngenyanga ikhwelene inkulungwane ezine phakathi kwenyanga eyodwa yaya ku-$15,000. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kukhulu elilamatshumi amane lanye 114 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha. Ugatsha lwezempilakahle luthi bonke abafileyo bebehlala eHarare. Luthi ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo bangamatshumi ayisikhombisa 70 okudale ukuthi inani lasebefunyenwe belawo eZimbabwe likhuphuke liye ku-5,378. Asebephephile bona bakhwele ngamakhulu aphezu kwamabili 257 baya ku-4,105. Ukukhwela kwenani lababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 kuleli kanye labafayo kuza ngesikhathi uhulumende eseyekethisa iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwawo. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa wazise izolo ukuthi uhulumende usevumela amabhizimusi ukuthi asebenze kuze kuyetshaya ihola lesine lemizuzu engamatshumi amathathu 4:30 ntambama. Ngesikhathi esedluleyo amabhizimusi wonke ebevalwa ngo-3:30. Unkosikazi Mutswangwa uthe njalo abantu sebevunyelwa labo ukuhamba-hamba kuze kuyetshaya u-8:00 ntambama. Esikhathini esedluleyo umuntu wonke ubemele abe sengekhaya ngo-6:00. Abavela kwamanye amazwe bona sebezavunyelwa ukuya emizini yabo bengahlolwa betholakale bemsulwa. Kodwa abayabe bebanjwe igciwane le-coronavirus yibo kuphela asebezavalelwa kuma-quarantine centers. Usthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Dumisani Nkomo.
Kunzima ngoba amabhasi la e-public transportation awezubko awanelisi ukuthi athwale abantu ngendlela efaneleyo ngoba amabhasi angikhona malichwana. So kunganceda mbijana kodwa vele okuqakathekile ukuthi ingabe bayavumela lalapha ama private transporters ukuthi labo bethwale abantu kodwa ukulandela nje COVID-19 protocols. Yimizamo emihle kodwa mele sikhangele okunye okuningi ngoba kwakhathi esingasikhathi eZimbabwe kulodubo lokuthi akulamanzi. Ingakho-ke abantu bayagcwala emalokitshini kuma-bowsers bedinga amanzi kakhulu endaweni ezinye ngakobulawayo. Yikho abantu abathelana khona umkhuhlane khonapho kuma-bowser bedinga amanzi kumamaketi bedinga ukudla.
Sesikhangela ukuphathwa kwalabo abavela kwamanye amazwe kuzasiza ngani lokho?
Amona zani ina chelo rili nani lingi ono ndi jana ngoba esikhathi eziningi abantu kade sibethola umkhuhlane lo we COVID-19 kuma quarantine centers ama quarantine centers kade seminyana kakhulu labanye abavela kumanye amazwe abangela COVID-19 kade sebeyithola khonapho.
Umnumzana Dumisani Nkomo ulwela amalungelo kaZulu ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstars luthi imali edingwa yimuli yabantu abahlanu ukuze ihlawulele indleko zayo kuhle ngenyanga ikhwele ngenkulungwane ezine isuka ku $11,334 ngonhlangula yaya ku $15,573 ngenyanga edluleyo. Umbiko lo uza ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa luhlonzi njalo lesilinganiso sokukhuphuka kwentengo yezinto i-inflation isikhwelile isuka ku-737% yaya ku-837%. Inhlanganiso zezisebenzi zona zithi imali edingwa yimuli ngenyanga yedlula khatshana le ekhulunywa yiZimstats. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana. Yena othi into edanisayo ukuthi uhulumende uyazikhulumela ukuthi imuli ifuna imali enengi kangaka khonapho yena eholisa ababalisi imali ephansi kwe-4,000.
Kuyadabula inhliziyo vele kwenza thina siteste positive kupoverty. Utisha khathesi uwehluleka khona ukuthenga isinkwa ngenxa yemali esiyiholayo. Kuzisa ubuhlungu lokhu kusitshengisela thina njengabotisha ukuthi uhulumende avele yala ndaba lathi yala thando lama-workers akhe angotisha. Mina ngokubona kwami ngokukhakhuletha kwami imali vele yabifunakala imuli lela bantu abangu-5 need about 19,000 instead of 15,000 le yabayiqambayo.
Iliho lamalini okwamanje njengababalisi njalo lifuna ukuholiswa malini?
Hayi, ihole eliphiwo ababalisi lizwisa ubuhlungu kakhulu. Otitsha bahola between 3,800 bond to 4,200 bond e-include ama-allowances. Imali le incane kakhulu vele ayisizi ngalutho. Currently kulale abathi ekhushini yale i-nostro efakwa kuma-nostro accounts abathi 75 years kwede engathathekiyo engama-user layo singaze si-edelele bayifaka nge-bank rate. Still avela yenelisi ukuthi imuli ikwanisa ukudla okwenelise ayenelisi ukuthi enze utitsha abe professional. Sikhumbule futhi imali okuthiwa iyaphela njengale yama-nostro yakhona izakhitshwa in 3 months. Thina sithi no, asifuni ukubelokhu esikhushini ukuthi bambani lapha sizaphinda sikhiphe futhi after 3 months. Thina sikufunayo sinjengababayisithi asisafuni ukuzwa ngebhondi labo lelo, asifuni ukuzwa ngekhushini yabo leyo, asifuni ukuzwa ngokwama-nostro lokho ongaqedakaliyo. Thina into esiyifunayo sabasiholisa imali evele iholwa ngo-October 2018 which is $550 esinike i-hard currency. Senelisa ukuphila lathi njengama-professionals.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana isiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Ukuhlaziya loludaba sixhume isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Okuthiwa yiZimstats yikuthi abantu kabasadli, abasawatshi, kabasaphili, kakuselampilo. Imali yona labayikhulumayo imali okungela muntu loyedwa ezigidigidini zabantu beZimbabwe oyiholayo. Holwa ngabalutshwana abaphezulu, iningi labantu vele kabasondeli kiyo. Yingakho ke abantu sebelala bengadlanga, abantwana babulaya indlala, abantu abawatshi, abantu abalampopho, abalatshukela, abalasepa, abalalutho. Impilo isidilikile ebantwini, sekuyikufa kuphela ukulinda ukufa. Ungagula kawenelisa ukuya esibhedlela, ungancola uyahlala njalo ungcolile. Bayehluleka lokubhadala lokho okufanele bakubhadale okungamanzi kumbe okwekhansili lani lani. Yimpilo nje osekuhlezwi phakathi kobuyanga obesabekayo.
I-15,000 le ekhulunywa yiZimstars ingabi lokhu yiyo yini Ncube nxa sikhangela ukuthi i-inflation ikhwelile ngeviki edluleyo isuka ku-737 yaya ku-837. Okungangokuthi intengo yezinto iqanise ngezinga eliphezulu kakhulu.
Vele imali ekhulunywa yiZimstars le incane kakhulu, nqabe sithi bona kufunakala i-15,000. Yimali ephansi kakhulu leyo abayikhulumayo. Imali eyedingakalayo iyedlula i-20,000 ngenyanga.
Umnumzana Efidlela Ncube yisikhulumeli senhlanganiso emela abathengi, iNational Consumer Rights Association. Ingcwethi kwezemithetho sezisole kakhulu ukuvinja kwegqwetha unkosikazi Beatrice Mthethwa inkantolo kamantshi ukuthi aqhubeke emela intathelizindaba uHopewell Chingono. Umantshi uNgoni Nduna unqume izolo ukuthi unkosikazi Mthethwa akasamelanga amele uChingono ngoba eziphathe ngendlela eyisa umthethwandaba. Ngokubhala kuFacebook ukuthi uChingono ubotshelwe ezombusazwe. Umthethwa yena ukulandule ukuthi nguye owaloba lumbiko. Lanxa kunjalo uNduna uthe umthethwa kumele acutshungulwe inhlanganiso yeLaw Society of Zimbabwe njalo ajeziswe engafunyanwa elecala. Sixoxele gqwetha umnumzana Kulawove yena othi ukuvinjwa kukamthethwa kuyindlela yokwethusela amagqwetha alwela amalungelo kaZulu.
Kuphandle komthetho njalo kwakuhambelani lesisekelo selizwe esithi yi-constitution. I-constitution iyapha umuntu lomuntu oyetheswe icala ukuthi ebe nelungelo lokuzikhethela ummeli wakhe kumbe igqwetha lakhe kumbe iloya lakhe emthethwandaba. Okwesibili, omantshi ngabalawo amandla okuvimba ukusebenza kwamagqwetha ngendlela esiyibone yenziwa lamhlanje. Okwenzakalayo izikhathi eziningi uma umantshi kumbe ujaji esolile indlela igqwetha kumbe ummeli eziphathe ngalo during i-case, lowo mantshi kumbe lowo judge ulakho ukuthi eyenze i-recommendation ukuthi i-law society iphendlise kumbe iphendle i-conduct yalelo gqwetha, hhayi ukuthi umantshi ehle ethi mina sengivimbile njalo ngithi i-law society yenze lokho. Lokho akukho emthethweni wakithi.
Ubona udaba lolu lusiba lomthelela bani kwamanye amagqwetha alwela amalungelo oluntu?
Kuyikufuna ukudiscourage kumbe ukuthrethena amanye amagqwetha asebenza ukumela amalungelo, ama-activists ukulwela amalungelo abantu abaku-politics kumbe ezombangazwe njalo abaku-field ekuphikisana nohulumende. Akula enye indlela engachasiswa ngayo. Kuyikufuna ukumsebenzisa uBeatrice Mthethwa njengomzekeliso ukuthi nxa abameli bemela abantu abaphikisana lohulumende kungathrethena i-income yabo. Ngakho ke bamenze isibonakaliso and indlela yokupha i-warning kwamanye amagqwetha angafuni ukumela ama-activist kusasa.
Umnumzana Kudawobe ligqwetha. Uhulumende yena uyakulandula ukuthi usebenzisa imithethwandaba ukuhlukuluza amagqwetha kanye lalabo abamphikisayo. Udaba oluthiye inengi ePlumtree likhuza umhlola njalo lithukuthele ipholisa lesigaba eletheswa icala lokubulala umsekeli webandla leMDC Alliance eGwambe. Umnumzana Mazwi Joseph Ndlovu livikwa seliphumile entolongweni. UNdlovu uvikwa watshaywa lipholisa leli lincedisana labasekeli beSANU PF ngemva kokukhonona ngokuthi kungani ukudla okwabelwa uZulu nguhulumende ngalesi sikhathi se-COVID-19 kuphiwa abasekeli bebandla elibusayo kuphela. Watshaywa kakubi khonapho wayafela esibhedlela. Kulelinye njalo ipolisa lePlumtree elimiswe emthethwandaba ngomvulo lisetheswa icala lokutshotshozela amanye amapolisa lamasotsha ukuthi engabophi abantu ngesikhathi sokutshengisela okwakuqoqwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. UConstable Olivia Singwenya uvikwa waloba lumbiko enkundleni yeFacebook. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo weMDC Alliance eMathebeleland South. UMnumzana Solani Njemnyama Moyo waqala ngokumbuza ngokwamapolisa abikwa engasafuni kubopha abantu abatshengisela ngokuthula.
Ngithengise Plumtree mina ngabuza abanye ngeSaturday amapolisa ngokubabona lokubazi bengamapolisa sePlumtree. Ngase ngibabuza kwethi kathi madoda selisenzani, kwenzakalani, kubonakala ngani selisebunzimeni. Abongiphendula kwabo bahleka bathi lathi sihlupheka njengabantu. Khona kunjalo kuthiwa siyainvestigatwa thina esikutshoyo ukuthi asoze sayekela kuyenzeka uhlupho olungaka sitshane labantu bengelacala.
Sizwa njalo kuthiwa ipolisa lesigaba elabulala umuntu olilunga lebandla lenu usesiphumile entilongweni, ungatshela ukuthi kuhamba njani, kuyini okuzile ngalo?
Okwakuqala ubaba uTuboy olipholisa lesigaba nguye lobani uyakwazi nguye wabulala uMazwi. Ngathi sizwa kuthiwa istatement sahamba satshintshwa ukuthi uMazwi uzitshayelele phansi. Angikwazi ukuthi kulomuntu ongazitshayelela phansi ezefe kuyaba kuhambe njani. Sesisizwa kuthiwa ikakhulu okwakuqala uBhebhe wahamba wafihla ngu-MP webulilima East idlale nguminister uNqoba Izitha Ndlovu. Sesisizwa futhi ukuthi uBhebhe ube le-celebration kubonakale uNqoba Izitha ehamba esiyaku-celebration abantu beshaya itoyitoyi bejabula kunathi amatshwala emzini kaBhebhe kudliwa kuselebrethwa ukuthi kona babulele umuntu. Kusisuzwe uzisa ubuhlungu kakhulu sazibuza ukuthi uminister njalo ngu-MP wabantu eselebrethe ukuthi kona kufe umuntu. Kwasimangaza sesizwa ukuthi uTuboy uphandle uTuboy ephandle nje kutshengisa ukuthi ukhitshwe yiyo iZANU PF njengobana kuyibo abakhulu bomthetho. Iyo amajaji wonke bayakontrola yonke into bayikontrola. So kawusethusi nxa sizwa ukuthi uphandle, sizwe ukuthi ubonakele ePlumtree, sizwa ukuthi ubonakele yonke indawo ezihambela ufree.
UMnumzana Solani Njemnyama Moyo ngomgcini sihlalo weMDC Alliance eMathebeleland South. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 esePlumtree. Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli samapolisa eMathebeleland South uMnumzana Philisani Ndebele iyehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Sehlulekile njalo ukukhuluma lomeli webulili ma-East edale lePhalamende uMnumzana Nqoba Izitha Ndlovu okhulunywe ngaye ngumoyo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Inkundla yezimu live ithi uhulumende wazise izolo ukuthi abafundi abaqhuba izifundo zabo zokugcina lonyaka bazaloba imihloliso yabo njengokuhlelwa kwayo lanxa kulomkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi abantu abahlala edolobheni le-Gwanda sebethwaliswe nzima zindwangu esezinyakazela ndawana yonke njalo ezigqekeza ezindlini zintshontsha ukudla. Sobu isikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokujoyi loba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basazazi ba-67 igama lami nginomphuma phansi khona le kusikhokokhono. Mina ngumbono wami ngathi kuyiti eZimbabwe masiphakameni sonke. Manje ngesikhathi sokutshengisela siphakameni sonke siyetshengisela khonoko utsho ngabo-Julius Malema Mzansi-Julius Malema asiphakameni siyetshengisela nilasemabhoda nakuma-embasi nxa singaphandle kwelizwe kuvale yonke into ukwenzela ukuthi ilizwe lena lilunge. Manje sesitshaya ngonyawo olutsha omanje isikhathi se-UT isikhathi sethu ukuthi manje sibuse nathi sizidingele inkululeko eZimbabwe asange sayithola impilo kahle singamaNdebele singabantu bamaDebeleland kusukela ngaleso sikhathi bebulala abazali bethu kuze kufike lesi sikhathi. Asiphakameni kakhuluma singesiyinta simelaneni lalolu dlame olwenziwayo elungelisile layo siwazi amalungelo ethu ngenxa yokuthi ilungelo lethu lincindezele yiZANU-PF ngivumelana labathi kuvalwa ama-embassy semabhoda ngale kuthi kuvalwa amabhoda kustrike vele ngivumelana nabo labo abantu.
Ngiyabingelela basakazi abahle bakwa-Studio 7 yonke sinjani. Ngizobingelela le muli yami yakwaNhlangano yonke muli yami yonke nje hayi labo baphephe umkhuhlane nto okhona sithi hayi siyabonga lo msebenzi eliwenzayo kakhulu senzela umsebenzi omuhle kakhulu siyazizwa le nyuzi kakhulu hayi nyuzi ezinhle sibili ezisifundisayo athayi ngiyabonga gama lami mina ngunyumenzi sanhlangaso dabuke eGwanda esigabeni semajejeni ngiyabonga.
Mina ngicela uncedo uStudio 7 into le iphumela amdla ekhona kusasa siyazi ukuthi isitori esenzakala eLupane amapholisa abopha izimota zijele enkambeni sebethala amakhithi sebethengisele izimota leziyana yokopha izimota konke labantu basopha imota zingaba le 3 days thina siyamashopu asisathengisa izithwalo imota sezithaa sezisazivalele enkambeni ngikhuluma sokathi izinto esenkambeni eyenzakala kathesi enkambeni ngike ngazama ukuthi ngifone ifona kade yithwe yaringa but yaswele um-ansi ngiyacela sifuna ukuphuma ejeni ngoba sithele nzima bona bathi sizozotsha u-8 amapholisa thina ngo-3 kuthiwa sivale kule korona kanti emapholisa nakula korona yini inkamba yelupane ayila korona yini sikwesifuna ukubuzwa koko bathi eza kuthi bathengisa isithwala senyawo uthi R20 ngamidola berobha abantu bagcwelesa abantu enkambeni phambi kodwa phaa bantu engahlali endaweni yale korona inkamba yela korona yini kwesifuna ukubuzwa kona.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Zingene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli waseMali kanye leziphathamandla zikahulumende wakhe babuthwe ngamasotsha asehlamukile izolo kulandela ukutshengisela kwenkulungwane zabantu zisola luhulumende. ele Mauritius lona lithi selibophe umtshayeli womkhumbi wakwele Japan otshayeke olwandle duzane lalelo lizwe wachitha amafutha abikwa esebulala izinanakazana ezihlala olwandle. Zizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ibandla eliphikisayo lamademokrasi izolo likhethe umnumzana Joe Biden ngokusemthethweni ukuthi abe nguye ozancintisa elimele kukhetho lukamongameli ngolwezi. Lokhu kwenzakale kulanga lesibili lomhlangano omkhulu waleli bandla owe-National Convention lapho okukhulume khona abantu abagoqela owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Bill Clinton bekhuthaza uZulu ukuthi avotele uBiden kususwe umongameli Donald Trump embusweni. Kusasa abakhangelelwe ukukhuluma kulomhlangano bagoqela owake waba ngumongameli njalo umnumzana Barack Obama. Abakhulume kuthange bagoqela unkosikazi Michelle Obama kanye lelunga lebandla lama-Republicans umnumzana John Kasich yena owake waba ngusibalukhulu we-Ohio. Sixoxele sizalwane seZimbabwe umnumzana Dan Moyo saqala ngokumbuza ukuthi ubona usekelo lwama-Republicans afana lokasiki lophathisa umnumzana Biden na.
Ama-Republican esiwabonileyo ekhuluma ku-Democratic Convention izolo afana la John Kasich, I think amncede kakhulu uJoe Biden ngoba sekusobala ukuthi i-problem eyabantu abalayo ngoDonald Trump akuseyiwo ngama-Democrat wodwa kodwa sekuhlanganisa lama-Republican lawo abona ukuthi umbuso kaTrump ubisela ilizwe emuva. Sinzwile uJohn Kasich esho layo ukuthi umsebenzi kapresidenti yikuhlanganisa abantu, yiku-unite abantu ngoba ma usungupresidenti awusengupresidenti nje owebandla lakho, usungupresidenti owelizwe lonke jikelele. And siyakubona ukuthi uTrump udivisive kakhulu indlela akhuluma ngayo ngabantu abamnyama lama-Latina labanye nje ama-Arabhu lama-Muslim kuyacaca ukuthi ngumuntu oyi-racist ongakwazi ukuhlanganisa abantu le ndlela futhi akhuluma ngayo labantu besifazana ubabhekela phansi yena umuntu lwano obhekela eminye imihlobo yabantu phansi.
Ama-Republicans wona aza kwenza eyawo i-convention ngeviki ezayo, kuyini abantu abangakukhangelela?
Well, i-convention yama-Republican I think kuzobe sokuzama ukuthi baqondisise noma esingathi ba-rebate i-convention yama-Democrat bazame ukutshengisa uTrump engumuntu o-strong kakhulu ekuthini ulwela i-America First. I think bazobuyela back to i-strategy sabo sika-2016 esamwinisayo uTrump ngoba masesiyeqinisweni angiboni ukuthi balawo sesinye strategy singcono ngoba uTrump ngokwakhe singathi utoxic ngoba even singabuyela emuva sinanzelele ukuthi ngo-2016 wakhona ama-Republican amaningi esingathi i-establishment yama-Republican ama-leaders akhona ayengakuthokozeleli kakhulu ukukhethwa kukaTrump ukuthi a-represent ama-Republicans ngoba bebona ukuthi uvele engumuntu ongakwazi ukuhlanganisa abantu ongagcine seyilimazile kakhulu i-Republican Party. So ngiyazi ukuthi nge-convention yabo lezayo bazozama kakhulu ukuthi ba-repair damage esiyenziwe ngu-Trump.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika. Umongameli Trump yena uyakulandula ukuthi uzonda abantu ngemihlobo lokuthi ulobandlululo. Ibandla lakhe lama-Republicans liza kwenza eyalo i-National Convention ngeviki ezayo. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe iCOVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya ku-141 kulandela ukubhubha kwabantu abayisithupha. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstats luthi imali edingwa yimuli elabantu abahlanu ukuze ihlawulele indleko zayo ngenyanga ikhwele ngenkulungwane ezine phakathi kwenyanga eyodwa yaya ku-15,000. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6. Olivalelisayo, Mtungameli Nkomo.